Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto 3 kuMpandula 2017. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile.
Akusho ukukhankasa sokubana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezaphiwe njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Siza kuzwa esiphathelane lokholo lwesiKristu.
Ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe imicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe olukhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Unkosikazi Grace Mugabe ubikwa ezakwabela abesifazana kwizigaba zonke zelizwe inkukhu ezifika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000. Ukuze sizwe okune ngalolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, omela iphela ndaba mpophoma edalele parlamente, okungenye yendawo lapho uhlelo lolu osolusungulwe khona.
Uhlelo lukankosikazi kamongameli lubuye ngendlela yokuthi luqala ngokuthi bona abantu befundiswe. So ngathi sikhuluma so ubuyile abantu English ezivela emakampanini amakhulu anjengabo Ivy. Ababuya ke bezofundisa omama. So akusho ukukhankasa sokubana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezaphiwe njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Libakhetha njani kumbe ngabezanu PF vote?
Njengosukwazibona ngesingizi angithi bathi bona shall be given to home ukuthi otshengisa ukubona into yonke kumele iqalisele emzini wakho. So kuzaqalisela emzini wethu bese kuphuma-ke kusiyakhokha ngoba vele lawe nxa ungabona ulibandla elezombangazwe ukhangela abantwana bakho kuphela uzabusuthi uzakhula njani. So kuzamele-ke kuphunywe phandle kukhangele ivini bona laba abasemabandleni aphikisayo ukwenzela kusasa noma nxa sikhuluma labo sibacela ulutho basizwisise masinya ngoba bekwazi ukuthi hayi abantu laba kababandluli ukuthi lo webandla liphi.
Sibonile usekelo abantu befola besithi bamsekela ngesehlakalo lesiyani senzakala eSouth Africa.
Mina ngokuzwisisa kwami ukusekela lokwana bekungenani le ndaba eyenzakala eSouth Africa belusekelo lokuthi hayi mama imisebenzi yakho emihle siyayibona uyazigcina intandane uyangena phakathi ebantwini uzama ukuncedisa sesawo sambona ibhoda futhi ngelizwe lonke ehamba enika abaswela izinto ukudla impahla lezi ezishiyeneyo sambona futhi encedisa abalimi bohlelo lwana abalimi abathi yi-command agriculture kuthi hayi ungadinwa ungaphela amandla qhubeka lokusebenza njengomama phela umama onjengesikhukhukazi esifukamela abantwana baso sibeka shuthi abantwana babo banjani babahleli kahle abalantu ebaphambanisayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphela ndaba mpophoma edalele parlamente njalo esiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lilokhu lisamukela ngembono etshiyeneyo okumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo azancintisa kukhetho oluzayo. Abanye besithi imizamo yokukhupha ibandla lezanu PF embusweni liphutha nje kodwa abanye besekela leli nyathelo. ukuhlaziya ukuthi ngubani ongaba ingqonqothela kulolu khetho. Sixoxe nomnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le South African Communist Party, yena okhuluma ezimele.
Ama qembu la aphikisayo ahlangene amaningi angawokuzalwa ku-MTC, angamaqembu futhi aseke azithesta okhethweni. Ngakho bayazi ukuthi i-support abanayo ikangakanani. Uma sibuka iqembu lika Joyce Njuru, asikwazi ukuthi ninamandla angakanani okhethweni. Asingeke ke sethuke kakhulu ukuthi mhlawumbe uma lingekho lona kulolu mbimbo lu osolukhona kuzophazamisa izinto eziningi. Njalo sesike salibona la elike langenela khona ukhetho lolu lokuchibiyela ukuthiwa i-by-election. Ihlulwe kakhulu, kakhulu kakhulu yiZANU-PF, ngoba kulezo ndawo i-MDC ngokwazi kwethu ibingalungeneli lolu khetho lokuchibiyela.
Abanye njalo bathi ibandla leZANU-PF linganqoba kulolu khetho, ekakhulu ngancintisa yena uMongameli Mgabe ngokwakhe. Lidabukene phakathi kungokuthi ngubani ozamlandela athi yena ngokwakhe.
Uma amaqembu aphikisayo ngokuhlangana kwawo angakha umlayezo oqinileyo abawuthumela kubantu baZimbabwe, amathuba angcono kakhulu kumaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho. iZANU-PF noma ngabe kukuthi ukhona uMgabe, kodwa nje liqembu elikhulayo, nanokuthi-ke lolu hlelo olusha lokuvota oluhlongozwayo luzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi iZANU kungabi lula ukuthi iwakhwabanise amavoti. Ngoba phela kuyo iZANU kuvota nabantu abangasekho emhlabeni ngokwe-voters roll endala. Kodwa le voters roll uma ingakhiwa iphumelele kube yiyona ezosebenzisa okhethweni, nakho lokho kuzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi aluwini ukhetho.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le-South African Communist Party eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ese-South Africa. Inhlanganiso ebona ngokwabela abaswelayo ukudla emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ibhahile elizweni, njalo abantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million emaphandleni eZimbabwe badinga ukudla ngokuphangisa. Isakhamuzi seBinga unkosikazi Febi Dube uthi usekelana lombonolo.
Amabele okuthengisa akula. Le DMP ithathe i-command agriculture kuphela. Nazi izilimo zakho nazikho. So vele abantu bathele nzima ngendlala, indlala sikuyikhona. Nokuthi babhadalele abantwana besikolo akula. So ezikolo sebethemba ukuthi isikolo singathi i-school fees, babambe imbuzi bahambise bayenika bona amatitsha bayithenge babe sebesenza, besebebanika imali leyana sebefake esikolo.
Luqhubeka kuhle uhlelo lona lolo lokuthengisa imbuzi.
Imbuzi uyayihambisa, wena usozeuyithengise ukufuna khona yiba abasadayo nxa esithi $15 i-$15 wena uyabungasazi lutho, sebethatha imali lena bafake esikolo, awula lutho ibhola yokuthi uyegayisa phelezini. Ngoba la mali lenhlelo zabomama esazizenza leziyane zemali sezisebenzisa ukwenza ukubutanisa amabele nxa unamabele nxa ulomumbu, but akuyindawo ngoba konke lapho esithengisela khona.
Uthe abangani bayazuza yilabana be-command agriculture kungena
njani? Abe-command agriculture abazuzi, bayathengisa ngoba balima beyigroup. Njalo awungeni nxa ungela khadi lekhadi le elokuze lebandla lelo elikhona.
Kodwa baningi yini abantu abangene kulolu hlelo?
Akula njengeBinga lapho engikhona mina eSiyabhoa, i-one irrigation ekhona kuphela. Ngathi bakuma-25 or 30 khonapho. Njalo ukuthi thina sithengise, uyathengisani wena ulime wazuzisa-ke lilodwa. I-World Food Program njalo yagcina sile 3 or 4 months la i-social welfare umumbulwana akusela, kule mali kuphelenini kwabantu abe-social welfare layo futhi bayiqine sebele 2 months bengakayizisi. Yekela kuthumeke esonda bakulindise bambe ukuthi uBinga sokushubheka amaka nenzala.
Yeah, lingakhuluma
ngalanda kuphe video dabakhulu abathe we day imvula yakaz bazovula ngiyakanye izipoka bo balugwasi balugwasi ma NGOs dakwe fulumende dakwe chali kutubva mazivano kulimvi so vana kazi vari kushupeka lokho izini kubhadalira vana vechikolo dakwe vari kudzaka gambo tatu kwenchituri ugwasi gogo tatu kwemigodhi yamagoldi tula mulonga kasamba vezipatimani temba tatu ari vana kazi dakwe chivadza Mpongo kuti ndiso kuno Mpongo vantu vamubalazo vakakuzidza kuHarare okunobaula mabaya kachive pale hard cash so Mpongo kwere dozi bezo badale transport ukauzwe kuHarare folazi imali yakona yakwizana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tijane mali ndava inkuku ndiri vakatembe dozi yakafe Newcastle achikwe munzi ule mkuu wakasiyala Mpongo kupera ingombe tatuwe so nzala iri kuti shupa mubini talomba lokambe votalomba masikaleka voto nemusiri zvizvi
lowo ngonkosikazi Fepi Dube isakhamuzi seBhinga sixoxelaye ekhona le eBhinga okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Sikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike oke. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Zenzo Nyoni, ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe, njalo ongumkhokheli owebandla lezombusazwe ele-Federal Democrats of Zimbabwe. Sizabe siphatha udaba mayelana lombono wabasakhulayo eZimbabwe uma sesixoxisana ngezombusazwe, ikakhulukazi bona abalombono wokuthi akuqakathekanga ukuthi bayebhalisa ukuyovota. Nyoni, uyizwile indaba ekhona, awungitshele umbono wakho.
Ngiyabonga mfowethu, ikakhulu singathi ontanga iningi labontanga eZimbabwe sebelahle ithemba ngoba ekukhuleni kwabo iningi labo kabazange bebone enye ihulumende ebekhona ngaphandle kweZANU-PF. So iningi labo abanye sebekholela ukuthi njengoba bebone iZANU-PF iyo inhlanganiso kade khona ibuza kuzokwela namhlanje, babona ngani sebezikhalalela kiyo ukuthi konke okwenzakalayo sebengasela ngathi kuZANU-PF. Njalo iningi labo ntanga kuyikwesaba ukuthi kambe nxa iZANU-PF ingaluza ayisoze ibe lwedlakela yini.
Enye into ebengifuna ukuxoxa lawe Nyoni ngumthetho lo omusha lo othi umuntu sokumele ukuthi ayothola isithupha esitsha lesi esiyiplastic ukuthi athole ithuba lokuyobhalisa ngoba lena eyezenge ngeke isebenze. Ubona ngani imithetho yonke le ekhona izathinta abontanga kanjani?
But Mike, eqinisweni i-government yeZANU-PF is trying to frustrate ontanga ombe izama ukufrustrate isizwe ukuthi abantu bekhala.
Kodwa Nyoni, wathi ngibambe i-government ingena ngapi uma sesiphatha udaba mayelana ngeZEC?
Ngoba iZEC was appointed by the ZANU-PF government. Mina I believe ukuthi But Mike, this is a way of frustrating abantu ukuthi bekhalale indlela yokuvota ngoba sisazi mhlophe ukuthi kambe shwa ibe umbede ubesazi isikhathi sonke lesi lezekhilisa isikhathi sonke lesi ukuthi izosebenzisa ini iPVR and then kungani bengatshela ngabantu ngesikhathi eseneleyo ukuthi betshintshe isithuba bakuthulile and ungakhangela isikhathi sabo I think it's a limited time, it's a short space of time ukuthi abantu bethatha isithuba lokuthi abantu beqale ukuregister lapho kuzagcina khona iregistration. Even all ama proof of residence lokana kuyindlela yokuncindezela abantu ngoba sesikubala imithetho yakhona sathola sokumele kube lama permit yokuvumela abantu ukuthi ye lo landlord abe lencwadi oyibhalayo ufakaza ukuthi no le liloja lami. So it's a lot of things ama requirements that are needed azama ukuthi abridge out abantu ukuthi baye vote kanti ngeyani imithetho eminingi vele edingwayo ngesikhathi sokuya vote. Why kufika imithetho emisha every time sokumele kuye vote kukanti iconstitution doesn't require everything ezinjengalezo?
Le mithetho izathinta abontanga abaphila ngasemazweni abafana ngabo South Africa, Botswana njalo thina abaphila phesheya ngoba kusho ukuthi sokumele ukuthi sigoduke kathathu. Njengebandla elikhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo likhangelele ukwenzani ukusiza abontanga abaphila emazweni achiyeneyo aphandle kweZimbabwe?
Njenge-Federal Democrats of Zimbabwe sincedise ontanga before ukuthi bethole isithupha lama birth certificate akade bengalawo and then we manage just about 48% of young people manage to get in isithupha lama birth bencediswa i-organization yethu i-FDZ. Those ngathi lapho kakhulu abasesikolo those who are studying maybe in South Africa, I think each and every youth but Mike kumele azizo umyouth umuntu esihlupha ikamini babo ayisoze yavuma but ukuthi mbe sithi amaZimbabweans aso South Africa or Botswana behambe e-Imbax benza ama-ID applications. So thina njenge-FDZ sithi noma youth wozanini ekhaya. And we as a FDZ, I'm a party, I'm a civic organization. We want to push the government. We have mobile areas where labos are, labandos are finally utata is trooper and ufanele.
Aye, okay. Masi kwege zenzo abantaba les fisa zogoli tinta bangali tinta ganja.
0713-142-273. That is a WhatsApp number. We can assist them. Ngayonke indlela abafisa ngayo.
Ayi siyabonga Zenzo bekuhle ukuba la uhlelo.
Ngiyabonga futhi Mike siyabonga.
Balaleli lizwi indaba ekhona. Nga ungusakhulayo osekela ibandla lezenu PF noma iMDC Alliance njalo ungavumelani lombono kanyoni. Siyalinxusa lani kuhlelo. Ningasabi ukuthinta ukhasi lethu LVOA Ndebele kuFacebook. Bafethu masidibani ngeviki ezayo. Olivalelisayo uMike Hobe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe ukuyisidibo weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko awethu ashona phi ona amas.
Ngibonga mbezulu kandaba siyaqhubeka ngodaba lwenkosi yamaNdebele silobaba uEvidlela Ncube yena okhulumela indlu yesikhosini yakokhumalo.
Ukuphelelisa isiko lethu sibe lenkonzo sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi ipolitical party umuntu angaba kuliya iparty lokuliyana loba kuliyana uyabe engakhethi umuntu ehlanganisa bonke abantu uyabe engasupport ipolitical party kumbe avimbele ipolitical party okwakhe kuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene njengoba vele kwakusenziwa emihleni yanedlili yesizwe sakithi.
Yes, siyabona njalo ke baba Ncube ukuthi ukhona ubaba kuthiwa umnumzana Raphael Stanley Khumalo uthi laye ubona ngazani ufuna ukungena esihlalweni senkosi njalo ubona ngani uyagcotshwa ngenyanga ezayo. So lina poli zakuphatha njani khonokho kwenza ukuthi kungahluphi?
Ngikhulumela uhlangothi lolu olule nkosana uBulelani Collins Dodongula Khumalo. Angikhulumeli lo liyana olungale okulobaba uStanley Raphael Khumalo. Kodwa engingakusho kuphela yikuthi thina ngapha silandise indaba ngokuphelela kwayo ukuthi ubani uzalwa ngubani, ubani ezalwa ngubani. Ngingakuphinda khona lokho ngikugcizelele. uBulelani uzalwa nguHumphrey, uHumphrey ezalwa nguPatrick, uPatrick ezalwa nguRose, uRose ezalwa nguNjube, uNjube ezalwa nguLobhengula, uLobhengula ezalwa nguMzilikazi, uMzilikazi ezalwa nguMashokane. Angithi ayizwe ukuthi yesanjani icacile ukusebenza kwayo. Angazi kumbe langale bangayilandisa ngayona leyo ndlela kukibo iba bangazikhulumela, kodwa ngapha isebenza kanjalo. Kuzosize ekugcotsheni ukugcoka kakusonto ehluphayo. Abantu yiba bazazikhethela ukuthi kanti okuyikho okuze ngesiko labo ngempela yikuphi, ngokuba inkosi vele izabanye zikaze zigcotshwe zibe ngu-10 zibe ngu-100 akulandaba lokhuya. Kodwa ezelwe ngosiko ngokuhamba kwesiko iyabinye, kodwa sisisa ukuthi ngemva kwakho konke lokhu sonke sisebenze ndawonye. Kumele sisebenze layo uStanley Raphael Khumalo, akufani nangalahle imizamo yakhe ibonakele, siyayamukela, kodwa kuzamele konke kwenziwe ngosiko, sonke sisebenze ndawonye. Akulanti phakathi kwabantu, wonke umuntu kumele asebenze ndawonye.
Singathi kathesi abantu bafuna ukwazi-ke ngenkosi yabo ukuthi yambe ifundile, ayifundanga, uvele uhlala ngaphongkhona unina ubani. Bafuna ukubakwazi khona kwabantu, akubacothele mbijani.
Unina nguThembekazi Patience Maxengana Lobhengula. Isibongo abasebenzisa kakhulu bekhona-ke ngesithi Lobhengula. Lobhengula ngithi basuka zabelungu lapha, so babamba lesiyana isibongo esithi Lobhengula ayesabokhumala esithi Lobhengula yiso abasisebenzisayo. Nguye unina, hhayi lijaha elihambileyo ngempela emfundweni, yaqansa laze lathi-ke enyuvesi ngelamanje. Aso umuntu wakudala ngalezi nsuku, kule minyaka engu-32 ngokuzalo.
Esikolo wangena wenzani kwezemfundo lapho?
Akufanelanga ngise ngimveze phambilini kakhulu, ngokuba okuningi kuyake kuzalandiswa ngesikhathi esevezwa kubantu kuma kwakhe. Okukhulu ukuthi ngisho kubantu ukuthi lijaha elifunde laze lafika e-university, ngumuntu olezicoco ze-university. Uyena lo oyabe ozaba yinkosi uDamthwakazi akazange abaleke isikolo wakuvuma ukungena waba lenhlanhla ukuthi afunde ngokunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sebesile inkosi yakulamalanga ngendlela phele esokudingeka kulamalanga.
Yebo, kukhona bakhona abantu abathathu abambuzileyo bathi inkosi iyakwazi sibilitu kobulawa kumenjani, njalo lokuthi emalokitini lakuvele kumenjani, kambe ngabakwazi le makhaya. So bebebuza nje kwezithi beza ukuthi kumenjani.
Uza bakwazi emakhaya lalapho afana buse khona, uzananzelela ukuthi noma ngubani, noma umuntu ozelwe khona lapha akakwazi ke yonke indawo. Bakhona abantu abazelwe njuko ongakwazi ukuthi kunjani ekhashipanta zonke leziyazi. Waziswa ngabantu abama-advisayo. Vele ungabona usuka le Ntando kayiphikiswa umazi konke, yikho ilizwe liphelile linje. Lohlupho lapha lalaphana abantu abazi konke bayahlupha. Yena ke uzabe ngumuntu ofuna ukufunda, owaziswa ngabantu lokhu lalokuyana afanele indlela asebenze ngayo, ngokuba ngeke azi yonke into. Kodwa ungumntwana okhule enesifiso sokuthi vele ahlale kunye labantu bakibo. Singakhohlwa ukuthi nxa engale ufana lomuntu osesitokisini, angithi basuswa bonke besiyavalelwa ngale ukuba kungaveli ubukhosi phakathi kwabantu.
Ye, udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje Zulu kaNdaba. Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge-ke umnumzana efihlela Ncube Oliver lisa emoyeni ngumthembo sithemba okeps tube lilale
bona amasiko ube ukhona izulu akuse.
Siyabonga Gibbs, ke sizwe siphathelane lokholo silontu ngamile inkomo weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela lami abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 verse ka-11. Abantu abaningi bayakhathazeka ngokulwisana loSathane kumbe lokwesaba uSathane. Siyasibona abanye baze begqoke, abanye ngambona abanye begqoke isihlangu. Ubona umuntu ethwala isihlangu kwamanye amabandla ngoba bengazwisisi ukuthi uSathane umuntu angalwisana laye njani. Kodwa kwabase-Efesu 6 verse 11 uthi yena, faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kutsho ukuthi akumelanga sesabe. Ngesikhathi esiningi abantu bekhuleka besithi Nkosi ngiqinise ngiyenze ukuba ngikwanise ukulwisana loSathane kumbe ngikhulele isono. Umkhuleko njalo kawudingakali ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi senzeni. Lithi lona faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu njengoba embalela laphana. Lithi sona ngesihlangu sakho uzayenelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Awusoze umesabe, njalo kuba lula ukuthi ukwenze ngoba akwenzi ngamandla akho. Singananzelela ukuthi vele khona ekuqaleni ewisa umuntu uSathane wafika wathi ku-Eve ukuthi uNkulunkulu uvele wathini, waqalisa ukumenza ukuthi acabange njalo aphikisane lomlayo uNkulunkulu ayevele ufakile. KwabaseRoma uPawulu uyakhuluma ukuthi yena guqula indlela ocabanga ngayo ngoba imicabango yikho lapho uSathane asebenza khona. Kodwa-ke enye into eqakathekile okumele siyinanzelele yikuthi ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe yimicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu, ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo-ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu lalo liyakha imicabango, liyakha imilayo, liyakha indlela okumele abantu baphile ngayo. Ngesikhathi esiningi indlela uNkulunkulu ayakha ngayo njalo abeka ngayo imilayo yakhe, abeka ngayo indlela okumele sizilandele, ziyalwisana le ndlela uSathane azilethayo. So isikhathi esiningi abantu abaningi abananzeleli ukuthi indlela uSathane anqotshwa ngayo yikuthi landela indlela ebekwe nguNkulunkulu. Ngoba thina ngamandla ethu kumbe ngokuzama kwethu vele singeke sanqoba isono, singeke sanqoba abaqhinga kaSathane, singeke sanqoba amacebo akhe. Kodwa nxa umbhalo kaNkulunkulu kuyiwo esiwukhulumayo ube njalo emlonyeni wethu, uyamlisa uSathane umusela phansi. Abantu abaningi kumele sikhangele ukuthi imilomo yethu sithini nxa sikhuluma. Sikhuluma sifakaza ilizwi kaNkulunkulu kumbe sikhuluma sivumelana loSathane. Eyinye indlela lapho uSathane aliswa khona izizwe eziningi kumbe ngathi abantu abaningi kuyabe kungamasiko ethu. Emasikweni ethu lawa esiwalandelayo, kungaphi lapho uSathane abecatshe khona kumbe kungaphi lapho uSathane angakusebenzisa khona athole injukuntsho yokuthi angene asilwise asinqobe. Njalo amasiko ethu kumele ukuthi abe ngamasiko abangaphansi kumbe aphendulwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngiyambona ukuthi like njengathi thina kithi esintwini silezinto ezinjengembuyiso, ukuthi umuntu angabhubha kathi hayi manini simbuyiseni. Kumele siqalise ukuzibuza ukuthi ukubuyisa lokhu kutshoni, kuyabe ubuyisani isizo yini izinto eziyabe zivulela izikhala ukuba uSathane angenele phakathi kwakhonokho. Siyasibona ukuthi njalo thina abantu nxa kuvelwe umntwana kuyathiwa hayi kumele kuyelahlwa inkanda. Konke khonokhuyana kungabe kuzindlela uSathane angena ngazo ukwenzela ukuthi asilwise asiwise.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibongile baba, namhlanje igama likaJesu simelana la yonke imicabango kumbe imikhuba elishana lelizwi lakho. Siyabhizisa uSathane, siletha ke imilayo yakho lemikhuba yakho Jesu ukuba ibe yiyo esibusayo egama lakho. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli belale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Nanko umculo kazinja siyamluma haya iqembu leCholocho Football Club.
Iziqholo bafana ngwangwa
kanike sikhangele bezihamba phambili uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.